adisendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle onamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhla ka 27 kuNkwenkwezi 2020 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zekuseni lamhlanje
izaba ukuthi amapolisi abopha abantu bona besenza lokho okuvunyelwe sekelo sombuso. Labo abathathu bebesenza okusemandleni abo abawuphiwa ngumthetho welizwe. Amboni ukuthi kule nkundla engabafumana bele cala.
Amapolisa sethe seyabesifazana bebandla le-MDC Alliance abathathu abathunjwa batshaywa kakubi. Amacala agoqela elokuphehla udlakela lelokwephula iziqondiso zokuvalwa kwelizwe.
Silokunzima obukhulu kakhulu ngendaba yezifuyo. Uzuthi umuntu kwesinye isikhathi umuntu kwangcono njengobana ama-organization lawa ayancinezisa.
Indlala ibikwa isidla ubhedu emangweni weMathebeleland South. Inani lasebebanjwe umkhuhlane weCOVID-19 eZimbabwe lilokho likumachumi amahlanu lasithupha. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inani labantu asebebanjwe umkhuhlane weCOVID-19 eZimbabwe lilokho likumachumi amahlanu lasithupha. Asebesindile bona balokhu bengamachumi amabili lanhlanu kuthi asebefile labo balokhu bebane. Emhlabeni wonke jikelele umkhuhlane lo usubulele abantu abangu 351,000 njalo wahlasela abedlula 5.6 million. Inhlanganiso ebona ngokwenqatshelwa kwemikhuhlane ezwekazi le-Africa e-Centers for Disease Control and Prevention ithi ezwekazi le-Africa khona umkhuhlane lo usubulele abantu abangu 3,488 njalo wahlasela abedlula 116,000. Abesifazana bebandla le-MDC Alliance abathathu abathunjwe kumaviki amabili edluleyo batshaywa kakubi ngabantu abanakanelwa ukuthi ngabacuphi bakahulumende. Izolo bethe seyamacala agoqela elokubuthana ngaphandle komthetho ngenjongo yokubangela udlakela kanye lelokuphazamisa ukuthula. Abathathu laba abayiziphathamandla zogatsha lwabasakhulayo kwe-MDC ngumeli weHarare West edale lephalamende uNkosazana Joanna Mamombe, uSisilia Chimbiri kanye loNetsayi Marova. Akukaziwa ukuthi bazamiswa nini emthethwandaba. Okwamanje balokhu belaliswe esibhedlela eHarare lapho abelatshwa khona amanxeba okutshaywa lokuhlukuluzwa ngokocansi ngabathumbi babo. Inhlanganiso yamagqwetha abamelayo eyeZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi abathathu laba betheswa njalo icala lokwephula imigoqo efakwe ngumongameli welizwe emizameni yokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus. UMamombe labanye bakhe bathi bathathwa ezandleni zamapolisa ngemva kokubotshelwa ukutshengisela e-Warren Park. Bayatshaywa batholakala eBindura ngemva kwamalanga ambalwa sebelinyaziwe. Uhulumende uthi usadingisisa ngalolu daba. Kodwa abe-MDC Alliance bathi uhulumende ulesandla kulokhu. ukuhlaziya udaba lolu sixoxele gqwetha umnumzana Dumisani Dube.
Umthetho omkhulu eZimbabwe yisikelo sombuso weZimbabwe sinika izizalwane zeZimbabwe amandla okutshengisela okukhona nanxa kule nto abangayithandiyo. Ngakho imithetho le efakwe ngumongameli ukuthi i-statutory instrument ala mandla angaba ngaphezu kwesisekelo sombuso, and lizaba ukuthi amapolisi abo abopha abantu bona besenza lokho okuvunyelwe isisekelo sombuso. Ngikuzabona ukuthi kwamanye amazwe esisakhelene nawo njenge-South Africa, omkhulu wenkantolo ukhuthaza abantu bahambe inkantolo be-challenger or becungisisa ukuthi imithetho le efakwa ngabo president iyalandela yini isekelo sombuso welizwe. Ngakho ngokubona kwami labo abathathu bebesenza okusemandleni abo abawuphiwa ngumthetho welizwe, amboni ukuthi kule nkundla engabafumana belecala.
Singathi kulungile yini ukuthi labo bemangalelwe elabo icala abalethesa amapholisa lingakucutshungulwa?
Kulusizi kakhulu ukuthi amapholisa ekutheni becubungule icala elifakwe ngalabo abathathu bakhethe ukudlala ipolitiki ngokubabopha. Akulunganga, akula muntu olemvume ukushaya umuntu ngobuthi ehlukumeze umuntu okungaphandle komthetho. Okuqathile ukuthi udaba labo lucubungulisiswe kakhulu kuzotholakala ukuthi owabajontshayo wabachaya wabahlukumeza ngubani. Ayikhona lokhu osekusenzakalayo, kuyasilulazisa lathi njengesizwe kwamanye amazwe.
Sabona amazwe amaningi lenhlanganiso ezithiyeneyo zisithi uhulumende weZimbabwe kumele aphuthume adingisise ngalolu daba. Kambe lokhu kuzanceda yini ukuthi udaba lolu luxazululwe? Kumbe uhulumende weZimbabwe ulakho ukuthi athi laye ulandela owakhe umthetho?
Kulamalungelo abantu angalimithwa ukuthi umuntu uhlala ngapi, ngoba amazwe omhlaba wonke asayina izivumelwano ezokuthi abantu abafanelanga behlukumezwe bebulawe bekidnapped. Amboni ukuthi uhulumende weZimbabwe ulithatha kaserious udaba lolu njengendlela ofanele lube ngalo. Kulamacala afana nayo, kulo mnumzana uthiwa uNabanyana watshontshwa wacatsha lanamhlanje lokhu ungaziwa, uZamara lokhu ungaziwa, uJustina Mgogo wagcina bemvumbulula abanzi behambe ecourt. IZimbabwe ililunga lamazwe omhlaba alezivumelwano zokuhlonipha amalungelo abantu. Ngithemba awula sizathu sokuthi bathi bona balandela umthetho wabo. Kodwa njengoba sesibonile amapholisa kulothe ecubunguliselwe udaba sekhethi ukubopha abantu okulusiza kakhulu, okusululazisayo, okutshengiselayo ukuthi ababusayo abahloniphi amalungelo abantu, abahloniphi lo mthetho. Sibonile isikhathi sekugrawundi awula lito solenzakalayo, ama-political killings awula lito lenzakaleyo.
Umnumzana Dumisani Dube ligqwetha ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Kusenjalo intatheli zindaba ezimbili ezibotshwe ngolwesihlanu ngesikhathi zizama ukuyakhuluma labesifazana be-MDC Alliance laba esibhedlela. UFrankie Tshikore loSamuel Takawira bakhululwe ngomthethwandaba izolo ngemva kwamalanga amane besesitokisini. UMantshi ukhulule ababili laba ngemali yesibambiso ibail. Uthe kumele baphenduke emthethwandaba mhlaka 15 ngenyanga ezayo. UTshikore loTakawira betheswa umlando wokwephula umthetho wokuhlala ngekhaya emizameni yokwenqabela igciwane le-coronavirus. Ukubotshwa kwabo kusolwe kakhulu ngabantu abaningi. Omunye wabantu laba ngolwela amalungelo kaZulu umnumzana Charles Nyoni.
Indaba edanisayo njalo ebuhlungu kakhulu ukuthi uhulumende uzimisele ukuvimba njalo nokuvala zonke indlela ezokuthi abatatheli bezindaba bayekele ukusebenza umsebenzi wabo, ngoba akulacala abalikhiswayo, akulacala abaliwonayo, kodwa sesibona bencintshwa lebheli njalo sebevubhwa sebeqeda i-weekend yonke bevalile besenkantolo. Okuyinto enje etshengisayo ukuthi hayi kuleli lizwe laseZimbabwe akuselalwa amalungelo kaZulu, njalo uhulumende usezimisile ukuthi ayihambe esiya phambili nokubhihliza amalungelo kaZulu kanye namalungelo abatatheli bezindaba.
Intathelizindaba lezi zibotshwe ngesikhathi siyabona abe MDC abesifazana abathathu abathunjwe batshaywa bahlukuluzwa kakubi. Uhulumende uyakulandula ukuthi nguye obathumbileyo. Ungathini ngendlela abesifazana beMDC laba abaphathwe ngayo?
Udaba lolu ludaba oludalisayo njalo olubuhlungu kakhulu okungamelanga vele ilizwe lizithulele ngendlela ngayo ngodaba lolu ngesenzakalo lesi esenzakaleyo. Bengikhangelele ukuthi amalunga wonke alwela uZulu njalo alwela ama-rights abomama azakhuluma kanye nolabafundisi kanye labazemaso bechothoza leyinto eyenzakeleyo ukuthi akumelanga kwenziwe njalo labo abaziwayo bebotshwe labo balethwe phambili kwemthethwandaba. Kodwa nje siyazi sonke ukuthi hhayi le nto angeke yazokwenzakala ngoba laba abayenze leyinto ngabantu abasebenzela uhulumende njalo abathunywa nguhulumende, okutshengisayo vele ukuthi hhayi omama bethu kanye nabosisi bethu vele kabakho kukhululeka kuleli lizwe ngoba vele bahlezi banjwa inkunzi njalo besethiselwa kanye lokwenza yonke into nje ekhokhelwayo kanye lokuqalwa ngohulumende omile abe nguye oprotekthayo ama-citizen ethu kanye nabomama.
Umnumzana Charles Nyoni ulwela amalungelo kaZulu. Ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseHarare.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Uyenelisa njalo ukusithola ku-Intelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukaNhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola njini bokuxhumana obe Facebook bu VOA Ndebele na ku Twitter bu VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Indlala ivikwa isisidla ubhedu esabelweni seMathebeleland South kulandela ukungani kuhle kwezulu. Izakhamizi zithi lanxa iminyaka eminingi yande ukuba lendlala kulesi sigaba, okwalonyaka kube kakhulu ngoba ihle yahlasela umnyaka usungula. Inhlanganiso ezibona ngokuphandela abalambayo zithi abantu abadinga ukuphathiswa ngokudla eZimbabwe lonyaka bafika kuzigidi phose eziyisishiyangalombili. Sixoxele sakhamuzi umnumzana Solani Njemnyama Moyo.
Indawo yakithi yeMathebeleland South silobunzima obukhulu kakhulu ngendaba yezifuyo. Uzuthi umuntu kwesinye isikhathi umuntu bangcono njengobana ama-organization lawa ayancedisa, but ezinkomeni kulobunzima obukhulu kakhulu. Kazila kudla kulatshani njengobana izulu lingananga eMathebeleland South. Akula lutho, inkomo sezicalile ukathesa ukufa ngendlala. Abanye sebegijima ukuthi maybe bezama ukuthengisa ukuthi umuntu ngayele nkomo eziyi-20 ethengise ukuthi ekhona ukubana ethenge isikafu. Ngawungamangala kathesa abantu baqala ukufida inkomo kathesa igandi. Nxa kusuyafika uDisemba uyabe usungumuntu uyabe ungasela lutho, inkomo zaba sezifile. Ene nxa bezithengisa abantu bezithenga ngama-1,000, 2,000 inkomo wena sasikwazi yayikhosta 5,000 ukuthiya phezulu ngendlela yokuthi sezicakile vele. Njalo amanzi aludubo olukhulu kakhulu. Sibheke indawo zama-regeshini, abanye balama-regeshini manje amanzi seqedwa ngokuthelela erigeshini kulaba abalimayo phinde kuye enkomeni. Inkomo amadamu seqalisile ukucitsha. Ubunzima obukhulu kakhulu ukuthi aluba iZimbabwe yilo hulumende onanzelelayo kade kumele ukuthi kasithesa kuba sicalile ukudilila amabhoholi sisincedisa for ukuthi inkomo zithole amanzi. ngobizifuyo ngeqiniso lethemba lokuthi umnyako ozayo abaphilela izifuyo.
Manje abantu baphila njani lezi nsuku ikakhulu nxa sikhangele udubo lonalolo selukhulumile?
Abantu baphila nzima. Nangathi nzima yikho konalokho ngikutsho ukuthi abantu sebesidla kanye. Abantwana uze ukuthi kona enexo ngale namhlanje vela ngikwazi ukuthi ngizakudlani indlala isiqalile okungena yebo basiyathola kumuhosi uholayo abaningi sebephila ngomxhanxa ngoba amajodi indawo eziningi amajodi sabalawo ngoba nxa kule ndlala sokusikhatha amajodi abangcono abakhona abantu sebekhona ukudla lowo mxhanxa behlanganisa lo mungu la abaholayo kodwa isimo sona kasisihle abantu bafa ngendlala.
Akula yini abakudobhayo emasimini?
Hhayi, emasimini sibili ngikhuluma iqiniso, akula lutho esaludobhayo njengoba sisho ukuthi esakudobhayo ngamajodo and lawo majodo lakho ilanga lingahlaba ayathetha abola izihonqo eziningi zilamajodo okudla khona bandi kazidobhanga lutho akula lutho ongatshona sisho sibeti kuzaba ngcono ukuthi maybe kwesikhathi abanye bekhona ukuthola kubomathelwane kakula lutho wonke umuntu uyakhala thina sibesithembe khona khona lapho ukuthi abafowethu abasegoli abantwana bethu abasegoli yibo vela besebeseva abazali babo ngoba sibesithola le mfuphi ebuya khona egoli kateso malayitha abasasebenzi sokuvaliwe bazamile abanye ukuthi bazame ukuthi bethole ukudla bekufake emathrakeni but izimla layo iyabathathela iyadura ukuthi ibhadale for ijuti so sinethemba lokuthi kona hayi lokuyikufa mpela abantu bayashita abalali.
Umnumzana Solani Njemnyama Moyo isakhamuzi seMathebeleland South njalo uyisiphathamandla seMDC ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 esePlumtree. Zeli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yezimlive.com ithi uhulumende sethule umthetho oyesula imithelo yokuthenga impuphu lengqoloyi kwamanye amazwe ngenjongo yokuqeda udubo lokusilela kokubili elizweni. Ithi umthetho lo uzasebenza okwenyanga eziyisithupha ezilandelayo. Iphephandaba leChronicle lona lithi abantu abanengi kobulawayo bakhetha ukuthenga amafutha epetulo ledizili athengiswa ngedola leZimbabwe kulathengiswa ngemali yakwamanye amazwe. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Sanibonani, sanibonani mani sakazi beStudio 7 khuma nongwenya la eGoli. Siyabonga ukuzwa indaba lisethulela zona. Mina bengisacela ukuthi ke ngibuze la ukuthi ngizwa kuthiwa amanzi asetholakala kanye ngeviko Bulawayo. Laba abantu abasebenzayo kukhansila laphana ukuthi amanzi azophela kumbe azoshota abazange bakubona kanti kahle kahle bona basebenzani. Ngoba phela uma usebenza kufanele ubheke into ezayo mhlawumbe ngomnyaka ukuthi kungaba kanje kanjalo kanje ngoba amanzi into ebonakala esegcike babe bengakuboni ngoba phela inkinga yamanzi kobulawayo iqala ngamanje kudala yaqala vele amanzi ahlupha laphana. So balungisani benzani bona ngoba manje amanje kulo mkhuhlane umkhuhlane lo ufanele uhlale kugeziwe ufanele uhlale kukhini ma bethi amanzi bazowaletha kanye ngeviki bathi abantu benze njani. Kodwa ke siyakhuleka kuNkulunkulu ukuthi umkhuhlane lo uhambele kude labantu bakithi ngoba bavele bazihluphekele okokuqala indlala okwesibili ngumkhuhlane okwesithathu baswela amanzi. So zonke lezi zinto uyabona vele ukuthi angeke sikhulume ngalokho okunye ovikela lokho ngoba vele izinto ezinzima kakhulu kodwa i-government le ephethe ayizame phela na ukuthi kube khona okunye okuncane kwenzayo ibonise ukuthi okuyakhalwa ngamanzi iminyaka leminyaka lokho khunywa ngento eyodwa amanzi ngoba phela kufanele amadamu labo kudala bayalungisa la ngeke ukhalwe ngamanzi manje ngoMay la kwefika khona uSeptember ukuthola kube kunjani. Siyabonga
sawubona Sawubona umsakazi wamamuhle. Ninjani nabalalela ku Studio 7? Hayi, ukhuluma noGajeni lapha, ikwela se South Africa. Ekhaya kusefila post. Balaleli nabasakazi la kunenkinga la. Uyabona ke manje inkinga ekhona nanzi. Kushawe lamantombazana asebhulawayo. Kwakhulunywa nje i-2 minutes inyana lokhu besokudlulile. Kodwa kunalaba abaseHarare abathunjiwe laba. Kukhulunywa day and night. Umbuzo ubuso sithi kati laba abathunjiwe bona abasebhulawayo ade beshaywa. Bona kakusi bantu yini, kakumele kukhulunywe ngabo ngoba vele yonke indawo okhunywa khona sokhunywa amantombazana aseHarare. Amantombazana aseHarare. Kati eBulawayo bona bebengasimantombazana aseBulawayo. Yini bona lingaqhaqhambiswa nelabo mhlawumbe bekukhulunywe ngabo size impela nathi ukukhulunywa ukuthi hayi nabo bayameleleka kahle kuyakhulunywa ngabo. So kungathi ubandlululo kalupheli khona ukuyana kuzenza ukuthi lathi sibe nalo lo ndiyana uchuko olukhona lokuthi vele nalilo umhlobo ngoba vele siyakhethwa. White nakwamele singazikhethi sivele sikhethwa. Ngiyabonga umsakazi. Kodwa nje okunye hayi lempilo ngathi izazoba ithanda ukuba nzima la kwelasemzansi. Njengoba imisebenzi iphela sithenjiswa yonke lento lena hayi kuthanda ukuba nzima umsakazi wami. Sizobonga inkosi.
Ninjani bantu ba Studio 7? Sina hapa siya hawula mna umanyathi olupane egwalupa u-155. Siyalamba ngapha sithwale nzima shuwa. Sithwala sidobha umbele akwazi ukuthiwa ngumchachatha lokho kuzalwa ngabantwana bameva hayi izandla sezingokunye. Kulomnye mdala khapha osirobhayo ukuthiwa ngumthoko wesigabeni. Hayi akuphela senzima abadala nkani ukubuza sibilimtshela umnankagutha inxa yathosa isitikheji womchachatha wona lowo odliwa zimbuzi zakhe kuthiwe 10 points kuyakurayithi yini. Udobhila ngalonke amahlamvu omkhusi izihlahla uthi $3 imali engathengi iswiti aye yasihlupha shemu impupha iduringi.
Sawubona basakazi, okhulumayo nguZimuzi Ncube, hlala eMathebeleni North, Tsholotsho eJowa. Ngizohlala ngikhala kuhulumende ukuba asixwayise asincedise kukliniki yeJowa. Sizisiwa ngamanxuwa, siyacela kuhulumende sibili sibhekane laleli gciwane le-coronavirus. Siyacela kuhulumende kuba sixhase ngoba sisengozini. Once igciwane leli langena la emaphandleni, kithi asiko siyaphela du. Siyacela kusibili kuhulumende angathi lo mlayezo wami ungafika kuhulumende. The civil asincedise.
Hayi sadibingelela sibili egameni lenkosi likaJesu. Siyayizwa sibili imthandazi ekhulunywa ngabantu sibili. Hayi corona lawuyezwa siyakhuleka corona sihloniphe. Hayi corona lawuyehla bakithi sesithwele nzima sesiqakile ngawe corona. Hayi corona uzasalula imbali sibe sasala siyibala ngawe corona. Hayi siyabezwa abakristu ikholo lokhulo lukaKristu. Ye hayi sithuma uNkulunkulu laba bazezwa bayezwa abanye abalendlebe bathi bayezwa ukuthi uNkulunkulu wathini lapho.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umongameli wakwele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa uthi ilizwe lakhe lizavumela indawo zokukhonzela ukuthi zivulwe ngenyanga ezayo. Kodwa uthi indawo inye ngayinye izavunyelwa umbuthano olabantu abangamajumi amahlanu kuphela ukuze kwehliswe ingozi yokumemetheka kwe-coronavirus. Izitabane ziqale ukutshata kwele Costa Rica izolo kulandela isinqumo somthethwandaba esivumela abantu abathandanayo bebulili bunye ukuthi labo batshate njengomfazi lendoda. Ele Costa Rica liba ngelakuqala ezwekazi leCentral America ukuvumela imitshato yezitabane. sizi kriveke eze kuseni ngodaba oluhamba pambili konapa emelika. Amalungiselelo okhetho lukamongameli oluza kwenziwa ngolwezi lonyaka ayaqhubeka. Umongameli Donald Trump olilunga lebandla lama-Republicans uzanqikilana lomnumzana Joe Biden owebandla eliphikisayo lama-Democrats. Kodwa ababili laba kabenelisi ukuqhuba imihlangano yabo yokukhankasa ngenxa yemigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus. Sixoxelo lwela amalungelo kaZulu, umnumzana Difa Dube saqala ngokumbuza ukuthi ubona izala nkomoni kulolu khetho.
Ngibona okwakathesi uBiden elethuba elihle kakhulu ukuthi anqobe uTrump kulolu khetho. Izizathu ziningi ezikhona ezibalisa ukulahlekelwa kwabantu imisebenzi. Yebo, kambe phela abanye sebengatsho bathi hhayi abantu balahlekelwe imisebenzi ngenxa mhlawumbe ye-pandemic le i-coronavirus. Kodwa ke ziningi izinto ebekade vele zisenzakala ngaphambilini kungakaze kufike ithuba noma kungaze kufike isikhathi se-coronavirus. So nxa kuwukuthi uTrump engazange wasebenzisa isimenemene sakhe lesi avame ukuthi asisebenzise, ngibona ingathi amathuba akhe ukuthi engaphumelela kulolu khetho esiyakilo, ngibona ingathi amathuba akhona afiphele kakhulu. Kodwa ke uBiden laye noma kunjalo kusaselezinto eziningi kakhulu ukuthi kuyakufana ukuthi azinanzelele njalo. Lo azama ukuthi noma nxa ekhuluma ngazo abekwazi ukuthi ukhuluma esithini. Izinto kakhulu izinto ezibambe ukhetho lwase-America wabunkomo ukuthi lo oyabe ekhankasela kakhulu ukhetho lwase-America nxa ukuthi nje engumuntu ongelalo iculo elihle ikakhulu ngendaba yase-Israel. Ngoba yiyo kakhulu eba ngumhlahlandlela kizo zonke izinto ezenzakalayo ukuthi umongameli okhuluma kubi nge-Israel esikhathini esiningi ugcine kusiba umongameli ongasoze aphumelele. Kodwa uJoe Biden nxa engayenza kahle homework yakhe, ngibona ngathi leli lithuba elihle kakhulu ukuthi aphumelele kulolu khetho.
Umnotho weMelika usudilikile waguqa ngamadolo. Sikhuluma nje abantu abedlula i-34 million sebelahlekelwe imisebenzi phakathi kwenyanga ezintathu ezedluleyo. Imbangela enkulu kungomkhuhlane we-coronavirus obangele ukuthi amankampani avalwe. Lanxa engayisuye odilizileyo umnotho ubaba Trump, ubona uZulu evotela ibandla lama-Democrats yini ngesizathu sokuthi umnotho kawuhambi kuhle kathesi?
Ukulahlekelwa kwemisebenzi kwabantu babunkomo kuzabe yinto ezadlala indima enkulu kakhulu. Iloba nje noma njengoba sisitsho sisithi i-coronavirus iyaba ngesinye sesizathu sokuthi abantu balahlekelwe imisebenzi. Kodwa ke noma kunjalo nxa sikhangela ngaphambilini kungakaze kufike i-coronavirus abantu bebevele sebelahlekelwa imisebenzi njalo umnotho welizwe lase-America kade ngingasayenzi ngendlela obekade abantu abaningi bekhangelele ngayo ukuthi mhlawumbe kufanele ukuthi ukhule usimame ngendlela ayethembise ngayo. Ziningi izinto esingazibala zibe mbalwa sibili. Ngitho even wathi ngena wayekhuluma ngokuthi uzakwakha umduli phambi kwelizwe lase-America lase-Mexico. Ziningi izinto ahamba ezenza njalo sesesabona lokuthola kwabantu abamnyama abaningi belokhu bebulawa ngamapholisa. Ekugcineni nje lawo mapholisa abulala abantu abamnyama kungabi indaba zalutho. Kuza ke yinto enkulu kakhulu leyo nxa ukuthi kakhulukazi uBiden nxa engena engasondela atshengisele ukuthi uye bambanisa ibizwe, uyabambanisa abantu beMelika njalo uyabathembisa ukuthi mhlawumbe usengadonsa kangcono kulalokho obekade kusenziwa nguTrump. So ukungandlondlobali kuhle komnotho kuzadlala indima enkulu kakhulu kulolu khetho. Kodwa njalo ke lokubambanisa isizwe saseMelika kuzadlala indima enkulu njalo, okuyikho engibona ingathi kuza kwenza ukuthi uTrump alahlekelwe kakhulu ngamavoti, okuza kwenza ukuthi amathuba akhe ukuthi anqobe lolu khetho afiphale.
Umnumzana Difa Dube yisizalwane seZimbabwe esihlala eNgilandi njalo ulwela amalungelo kaZulu. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Amapolisa sethe siyabesifazana bebandla le-MDC Alliance abathathu abathunjwa batshaywa kakubi. Amacala agoqela elokuphehla udlakela lelokwephula iziqondiso zokuvalwa kwelizwe. indlala ivikwa isidla ubhedu emangweni weMathebelele South. Inani lasebebanjwe umkhuhlane weCOVID-19 eZimbabwe lilokhu likumachumi amahlanu lasithupha. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngu-half past seven. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngu-half past six. Olivalelisayo Muntungameli Nkomo.